Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili ngolwesihlanu mhlaka 1 kuLwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
uqaphele ukuthi isidokhulumende adlinuke amakhwapha abone ukuthi kuze kube le mgoqo yonke le imbangela vele kuyini njalo kuyalungiseka yini na.
Uhulumende usola athi yikungahloniphi komeli weMelika eZimbabwe kulandela amazwi yakhe ukuthi umbuso omubi lemsebenzi yenkohlakalo yikho okubhidliza umnotho weZimbabwe athi izijeziso.
Abantu abaningi babanjwe yithudo kodwa ushupho luba khona ngenxa yomumo womnotho ugcina kungazakali ukuthi inani elibanjwe yithudo linganani.
Imoli ezinengi zihlaselwa isihuto kobulawayo njalo kunakanelwa ukuthi imbangela ngamanzi aphuma empompini engahlanzekanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sesole athi kungaziphathi kuhle lokungahloniphi komeli weMelika eHarare umnumzana Brian Nichols kulandela amazwi yakhe okuthi umnotho weZimbabwe ubulawa yikwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende le misebenzi yenkohlakalo hathi izijeziso ezedeswa amalunga ebandla leZANU-PF yiMelika lomanyano we-European Union. U-ambasada Nichols wethule amazwi la ngeviki edluleyo ngesikhathi sokutshengisela esitaladeni okwakuqoqwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esola izijeziso lezi esithi kumele zesulwe. Balutshwana kakhulu abaphatheka kulolu hlelo. Umphathi Ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko olamazwi yaqatha izolo ecothoza u-ambasada Nichols esithi uziphatha njengelunga lebandla eliphikisayo njalo kalandeli imithetho elawula ukuziphatha kwabameli bezigodlo zamanye amazwe. Uqhubeke wathi elemelika kalimelanga libe lokudelela ngoba uhulumende weZimbabwe engabuquma ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kungabi indaba zalutho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Bona kuqakathekile ukuthi thina njengamaZimbabwe sizinuke amakhwapha ukuthi ekuqaliseni khonapho vele izijeziso lezi indaba zikhona. Nxa sikhangela nje sazibonela izinto, nxa sikhangela okwenzakala lo nyaka, kwenzakala ngoJanuwari kubotshwa abantwana over 600 people kobulawayo, kutshaywa abantu endaweni ezitshiyeneyo, kuvalela abantu, uku-abductwa kwabodokotela, kunyamalala kwama-activist. Ingakho-ke singakakhombi umunwe. Kebe uqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi iminwe eminye emine ikhombe ngathi, ikhombe thina ukuthi thina njengeZimbabwe lohulumende sesehluleke ukulungisa ezombusazwe lezomkononi. Yikho sesithola sesiphakathi kwezijeziso zona lezi. So kuqakathekile ukuthi lohulumende azinuke amakhwapha abone ukuthi kuze kube le mgoqo yonke le lezijeziso zonke lezi imbangela vele kuyini njalo kuyalungiseka yini na.
Lanxa kunjalo uhulumende uyatsho ukuthi ukuziphatha kwesigodlo seMelika eZimbabwe akutshengisi imithetho okumele ilandelwe kwezobudlelwano lamanye amazwe badlulise amalawulo.
Angisho diplomat, khuluma njengomZimbabweni kuground ukuthi uhulumende laye wanxusa isijeziso zona lezi ngendlela aphatha ngayo ubuchapha izakhamizi zaseZimbabwe, indlela abanyathela ngayo amalungelo abantu, indlela nje sithola abantu babephongu inyamalala beabductwa lezo mkonomi ngasikhangela indaba ze corruption sesibona umuntu yedwa nje ebotshwa so mona zani sesizivaka ama sanctions njengelizwe ngokuganga ukudlwanga udlwangu ngokutshontshe kukhona kuhulumende abantu babezama ukusebenzisa uku-constitution be demonstrate bavinjelwa so of course kumele ku-investigate everything must be based on facts but at the end of the day uhulumende obusayo must be accountable nxa kunyathezwa amalungelo nxa kusiba le corruption nxa i-constitution ingalandelwa nxa kungela ama-economic policies acacileyo nxa abantu bedubeka kungakhanyi ukuthi uhulumende wenzani nxa ifuel iswelakala besehlile ukuba le mpendulo ukuthi kwenzakalani
singabe sibona lapha uhulumende weZimbabwe sethatha inyathelo likalowo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe elokwethukana lamanye amazwe
ye mona zani sesesigabeni sona leso njengoba khanye zani sazama sibili ukucela imali ukucela i-investment wakhanya kusehlula bona zani khathesi sesisebangeni lokuthi uhulumende okhona khathesi useza bani njengahulumende kamgayo ukuthi uzashone ethukana lamanye amazwe
uhulumende uphinde wathi engagcina engasakhulumisani lele Melika ubona ile Melika lisithi
mboni ngoba ngikhuluma nje khathesi izimabhi yathola imali eningi nje yokudla kubo USAID imali yabo porridge lani izimali ezingathi sintandani
umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo kasenelisanga ukuxoxa labesigodlo seMelika eZimbabwe ngalolu daba
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sokusesetshelwa ukuthi kungaba kuqhamuke umkhuhlane wesihudo kobulawayo kulandela ukuhlaselwa kwezimuli ezithile isihudo kuleli dolobho. Abanye abahlaselwe ngomkhuhlane lo bathi bacabangela ukuthi kungaba kubangelwa ngamanzi angahlanzekanga avela empompini zabo. Isikhulumeli sikamasipala unkosikazi Nesisa Mpofu utshele iStudio 7 ukuthi abakazwa lutho ngalolu daba kodwa uthembise ukucwayisisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho ebulawayo Progressive Residents Association unkosazana Othilia Spanda. Yena othi sibahile isihudo lesi.
Abantu abaningi babanjwe yisihudo kodwa uhlupho lubakhona ngenxa yomumo womnotho kugcina kungazakali ukuthi inani elibanjwe yisihudo linganani ngoba abantu bagcina bengafinyelelanga ezibhedlela kumbe emakliniki kodwa phose amalokishi wonke abantu bayakhala ngesihudo esibabamba ukuthi bagcina bengasazwisisi abantu bacabangela ukuthi kumbe amanzi mayesebuya buye lerusi kumbe vele yona imithi yangkhona kayisakwana
manje bona labo ababanjwa yisihudo lesi bagcina besila ngemva kwamalanga amangaki
abanye ke abaqhuba siliviki yonke abanye kube zinsuku ezintathu ngiyabona kuyabe sokusiya ngokuthi umuntu yena uhambile yini ekliniki kumbe omunye uzenzele ngekhaya kodwa iningi labo engunanzelelezo balutshwana abahambileyo ezibhedlela besesaba indleko lokuthi vele sathi njengba siyafika kuthiwa kula maphilizi ambe ten
okwenza abantu becabangele amanzi kuyini
yikuthi singake sigulizise ubulawa yonke into engasihlanganisa njengobulawayo wonke kakhulu ngamanzi ngoba yiwe siwanathayelo ukuthi khona okayahamba abuye ngemva kwensuku ama pipe aduka amanya dabukile amanya semadala
wona manzi nxa ependuka eke wavalwa okwesikhathi ahlanzekile yini nxa wakhangele ngamehlo
hayi afike ngcolile ukuthi ngaleso sikhathi yabusesaba lokwanatha abe ebomvu kube sokusithi ngokuya nje kwesikhathi ngokuya kwamahola wabone sejintshi
manje abanye bathatha nyathelo bani elenza begcine bengaguli bayabilisa yini njengalokho siyasikuzwe ukuthi abanye bayabilisa befake imithi
kunzima ngoba kathesi anjeona amagesi angibona vele emalushwana bangabilisa ngawo inkunu yabe vele ezithole enzima so abantu ambona ukuthi bayakwenelisa konke khonoko okukhona yikuthi bayazama ukunatha wona lawa amanzi awethukela i-solution bezama ukuzisiza ngayo ngoba uyabungakwazi ukuthi sikubamba nini uyathuthi yathi uzomunye layethi sikubambile ikakhulu ivikela iphelileyo abantu abaningi bebebanje izisu kakhulu
manje bona osubazwile thatha amanyathelo ezindlini bengayanga esibhedlela bathi baqeda njani isihudo lesi
bayanatha wona amanzi ona lawa ayethukela umuntu aqhubeke ngawo kodwa lokhu egijime njalo umama engimazi yesizinda simqhube 8 days elokhu ehuda
unkosazana othilias banda isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Selikubonile na la kubala njalo okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini beinternet ezimlife.com ithi kulowesifazana omangalele umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema losikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga enkantolo esithi kumele bamhlawule imali edlula ingxenye yesigidi phezu kokubulawa komyeni wakhe ngamapolisa. Unkosikazi Memories Banda uthi umkakhe umnumzana Onward Macharanga udutshulwe ngamapolisa wafa ngombimbitho ngemva kokwala ukuwafumbathisa imali engange-$2. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele eBotswana namuhla lapho azaphatheka khona emkhosini wokugcoba umongameli walelo lizwe umnumzana Mokgweetsi Masisi yena onqobe kukhetho olwenziwe kunsukwana ezedluleyo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Nyabingelela emsakazweni Studio 7 lapha ngike ngezwa lapha likhuluma ngenhlaka bekhuluma ngenhlanyelo ukuthi emathebelelendi kuyabuya inhlanyelo le ngiyabona kithi ku ward 1 ngiyafana na mhlekazi uma ingazibuye ngoba le nhlanyelo ku ward 1 vele usilebo wathi iyathathwa ngabantu bezana kuphela abantu bakhona bayabhalana bezebhala abantwana vele abawe bezebhala lamabizo ezinja abafuni ithathwa ngabanye abantu bayithatha bebota bebese besithi bona vele ilizwe ngilabo kabavumi vele ithathwa ngabanye abantu but uzinqese fuel othale ngephathi ngoba ivela kumnangako so thina kuyafana ukuthi vela asithole enhlanyeni lakho nje ukukhuluma nje lokho abakwenzayo.
Linjani bahlabezulu ungqaba into okhulumayo lapha into ekhona lapha laba bantu uhulumende wethu lo ongahloniphiyo amalungelo oluntu bebelokhu bekhiqiza imali engasebenziyo kwamanye amazwe mina ngikubone kuyinto kuyiplani enhle leyo ngoba into yakhona le hayi babe befuna ukuthatha izimali thina esizisebenza kwamanye amazwe ngamaplani ngoba besithi yabo uyasebenza kodwa eyabo iphelele ebhoda njengenetwork.
Kahle angisazwisisi baba abantu bakithi sebedlala ngempilo zabantu okwenzakalayo bethule imali ezasetshenziswa kunye lamabhondi kanti sokusetshenziswa imali ezingaki elizweni eliyi-1 abake bekele umdlalo benze into eserious nxa kokuthi kuyabehlula betshiye phansi
njani Studio 7 labalaleli igama ungigabadela mina nje into engayisho ukuthi imali le entsha kuthiwa iyafika izofakwa le i-government into esizoyenza le mali le izobulala wesi umnotho elizwe lenet izobulala yonke into ubhiliza total and usiyafika udisemba kuya kurongo khona pheka ngale mali yena le abayifakayo because ayizi ukuzonceda lutho nje ukutheni but izobulala okwedlula lokho esikhala ngakho manje kusazoba wesi because wonke umuntu uyasefuna ukuthi ebe nayo ekhuphule zonke izinto anazo especially emashopu kukhuphuke yonke lento le angazi ukuthi bayenzani laba bantu la ngabayekile nje khona lokho kade bekusebenzisa kuphela noma imali ishoda sonkinga but manje sebezoyenza kube worse within 2 weeks nje ngavela ingena kuyahle kube worse asazi iziphokophoko zabantu lezi.
Sanibonani bakwethu, ninjani? Siyajabula mpela ngokuba nisikhiphela lezi daba ezimnandi kanje ukuthi sazi ngalelizwe. Mina ngulameki ngakwaNcube phuma ngaseTsholotsho. Yikho-ke ngisho nami ngombono wami iZANU-PF ihlulekile. Ihluleka kweZANU-PF ihluleke kudala. Bengabanye abantu kabathiye nje umbuso bathiye banika abanye bazame behluleke lapho. Bona kwabo abasahlalelanga ukuthi badinga ukubusa bahlalele nje ukuthi imali lokube besichaphaza kuphela ayikho into abayihlalele ayikho enye into engatshintshwa izana ngelithi inhle lupho olonke sasemuve salandela izana isizana izasiza izana izayenza nangeke yenze lutho ngeke yenze lutho sibuhlungu ngempela ngoba ilizwe lakithi lifile ngendaba yabantu bobona laba bezana izana izosiza ngani aneziyasiza ngalutho izana yehluleka ninini awu yehluleka umgabe uyo wabulala abantu laye lo mnangakho nangakwawo wayelapho ngaleso sikhathi kuground iqeda abantu namanje lonke sababulala abantu uyakholisa yena udla kamnandi esidla imali zabantu bejontsha bonke ngamasela izanu kayenamntu orit amasela wodwa isigebengu
Studio 7 linjani ujonka ukipsi labosithandekile khona ngabo ntu kamili ngiyaribulisa inti ke ngikhulume ngali imali kwamthulile engalangqondo le kambe nxa bakathi bona bakukhanda imali entsha ezancedisana le bhondi noti into efileyo kusho ukuthi la imali yakhona kufile phela kuncedisana njani le nto efileyo basakwazi abakwenzayo bona abantu abaphumela bakhandela thini udubo bona bayisebenzisa imali yena leyi bebanika thina abantu esihluphekayo esidubekayo ngapha emakhaya lokhu yikusiphoxa lokhu bahlala ezinto egeni bagada ngayo yena imali ama-RTGs abo nakungamabhoni nothi kwabo khonoko bayisebenzisa ukudlala ngathi lokhu
benza kahle ukuthi befakele isijeziso ngoba ukuze befakele isijeziso i-Britain yayibona ukuthi yona ilungele abantu balephula yayibona ukuthi abantu eZimbabwe amalungelo alandela lebandla leZANU-PF bona ukuthi i-ANC yona ayilandaba lezabantu eZimbabwe nxa abantu eZimbabwe bezitshaywa njengezinja abantu abangomama labantwana bona lokhu abalandaba lakho abakhulumi ngakho bona balwela abaholi beZANU-PF abenza ngabomo ngoba abaholi beZANU-PF benza ngabomo uma befuta isijeziso zenhle ziphume abayekele uhlume zabantu simple waye bona bengavuni ukuthi bekele uhlume zabantu kodwa befuna ukuthi isijeziso siphume lezi abazifana ngo-Britain kutho ukuthi utsha abantu uhlumeza abantu bakufuni ukuthi-ke isijeziso sikhutshwe bayakufuna futhi sokuyinto elula kakhulu lokhuyana abekele uhlumeza abantu benze njenge-South Africa i-South Africa iyahlelandela amalungelo abantu iyabahlonipha abantu akekho umuntu ohlunyezwayo e-South Africa iyakhula izingane labomama i-freedom of speech ikhona intethelo ezindaba zikhululekile wonke umuntu ukhululekile ama-abortion phatha akhululekile wonke nje umuntu ukhululekile e-South Africa yikubona la mazwe omhlaba ehlonipha i-South Africa so iZANU-PF layo nxa ifuna ukuthi ikhutshele isijeziso ihlonitshwe ngamanye amazwe ayiyenze njenge-South Africa ingarojwa yi-South Africa i-South Africa irobha iZANU-PF
Thank you.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukumbule nxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo wenyuse iphimbo ukuze uzwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wele Iraq usethembise ukuqhuba ukhetho maduze kungatholakala ozangena esikhundleni senhloko kahulumende. Izulu lesikhukhula elidilize imizi yabantu abedlula isigidi kwele South Sudan selihlelwe ukuba yingozi edinga ukuphathwa ngokuphuthuma ngumongameli walelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lePhalamende lezinga laphansi leHouse of Representatives avotile izolo avumelana ukuthi kumele lelidale liphenye icala eletheswa umongameli Donald Trump elokudinga ukungenela kwele Ukraine kwezombusazwe weMelika. Amalunga ebandla lika Trump elama Republicans avote esala ukuthi uphenyo lolu luqhubeke. Kodwa lokhu akuchongo lutho ngoba ama Democrats ayiwo alawula idale laphansi evotele ukuqhubeka ngophenyo lolu. Ama Democrats avote ebambene ama Democrats avote ebambene lama Republicans ekuphikiseni lolu phenyo mabili kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kumele ukuthi sizwisise ukuthi ukwethesa umuntu icala ngendlela abethesa ngayo uTrump kuhamba njani, njalo ukuze into yakhona iphumelele ayifumanwa elecala ethulelwe isigwebo umango asonto ezakwenzakala ekuseni nje for 1 hour ukuthi ayisokuphelile. Lapho kukhona kathesi kugatsha lwePhalamende olungaphansi, into abasayenza kathesi ukuthi basamethesa icala umnumzana uTrump. Ukumethesa icala akumkhiphi esihlalweni. O abakuchoyo ukuthi sebelakho okubambekayo ababona lapho umnumzana uTrump aphambanisa umthetho khona. So ke ngalelo ke sebeza kudlulisela phambili ukuthi umnumzana uTrump abe ngumuntu uyathonisiswa, engathonisiswa esasekhona esihlalweni sakhe. Nxa ethe wafunyanwa elecala usezasuswa ke esihlalweni sakhe abe segwetjwa. Kodwa ke into emgqoka yile esikwaziyo ngelanamhlanje ukuthi ibandla lama Democrats kuCongress livotile ukuthi iprocessional yokuthi umnumzana uTrump etheswe lawa macala kayiqhubeke phambili. Sikhumbula ukuthi kulogajalwa ngaphezulu iSenate. iSenate yeAmerica ivele icontrolwa ngamaRepublicans. Yikho lapho kumele ukuthi kuye votwa khona bevumele ukuthi iprocessional yokuthesa uTrump icala iqhubekele phambili. Ngileqinisa lokuthi ngibona sengathi yikho lapho kuza kuba le problem khona.
Amanye amazwe omhlaba wona athini ngenyakanyaka yonke le enzakalayo eMelika?
Sokusiya ngokuthi abantu bona besikhuluma ngabo umbamazwe omhlaba bona besikhuluma ngawo yiwapi. Amazwe avele alokhophe leAmerica babona kuyinto enhle eyenzakalayo ukuthi upresident weAmerica etheswe icala agwetjwe. Kanti ke kulabantu abavele emazweni amaningi kunhlangothi ezehlukeneyo ikakhulu laba abachuchisa ngamalungelo abantu, especially amalungelo onsundu. Bakubona kuyinto eqakathekileyo ukuthi umnumzana uTrump kumele ukuthi afunyane elecala aphume esihlalweni, ngoba ngumuntu osedale ukungezwani lokuzamazama phakathi kobudlelwano kwabantu beAmerica lamazwe wonke jikelele nje emhlabeni mayelana ngendaba zombala. So ukuthi amazwe omhlaba akubona njani sokusiya ngokuthi vele lawo mazwe omhlaba balobudlelwano obunjani njalo bunganani la iAmerica, njalo yena ngokwakhe uTrump bambona ngaliphi ilihlo. Nginika umzekeliso wabantu mhlawumbe singathi thina eWest Indies or some African countries or lase Asia khona esazi khona ukuthi vele akula muntu othanda uTrump.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya uhlaziya ezombusazwe sexoxela ekwelebhilithane. Siyabonga lababukeleyo lapha enkundleni yeFacebook. Siyabonga uXhaso lwenu ngolobani ke laphana Aaron Dube umthemba ozithembayo. Uthi wena linjani msakazi Noxa Shamu. Uthi wena watching live in Benin. Siyabonga ngendaba bafo. Cyprian Dube. Uthona, they are blaming the United States Embassy just because iveza amahlazo abo. Musa Mazibuko, uthona Nkomo, unjani mzala wam. I'm watching is a Randburg emzansi. Kuyabanda kancane today. Big boy Nkomo. Uthona, morning Mr. Nkomo, ngingu big boy a Randburg. Wishing Zimbabwe all the best on economic recovery. Love you all, my countrymen. Jonathan Sola uthwana yebo linani. Siyabonga ngoxhaso lwenu. Banele Nkomo la ukhona ke laphana uthi silawe Nkomo za thina sise changane sichaya izitina. Mika Nkiwane sekubona ukubana lawe ubukele. Ye ngabafana be Brunapack Challengers ngumbata pela ehamba ke leqembu lake le Brunapack Challengers. Besiqibela uhlalo ngengoma ke emnandi liyayizwa, ziyabuya ziyadubuka ziyashelela. Wathi bona bangifuna ngifile. Silehlaphuneke kudlalate lakhe Elijah esizalethulela khonapha lona khonapha emsakazweni we Studio 7 kungekudala nje kuwoza Friday. Sisiphetheke ezekuseni ngebezihamba phambili. uhulumende usola athi kungahloniphi komeli weMelika eZimbabwe kulandela amazwi akhe okuthi umbuso omuvi eZimbabwe lemsebenzi yenkohlakalo yikho okudiliza umnotho hatshi izijeziso. Imuli eziningi zihlaselwa yisihudo kobulawayo. Kwaneleke mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Ntambama phela. Hayi ke eyami impelaviki isiqalile. Asibeni sonke ngolwesibili ngeviki ezayo. Itshone kuhle.